icala alisangenanga njengoba namhlanje bekumele benikwe i-ruling yabo alisangenanga ngesizathu sokuthi kuthiwe u-public prosecutor uphuzile ukuhambisa ama-state papers ku-defense council ye-MRP 9 nakumajistrate okubangele ukuthi u-lawyer ucelile ukuthi ufuna ukuyacubungula la ama-state papers avela ku-prosecutor layo umajistrate ngokufana nayo layo ufuna ukuyabacubungula baselevumelana-ke u-magistrate lo-lawyer kanye lo-prosecutor ukuthi icala kalidluliselwe kolwesine lona lolu mhla ka-2 June 2022.
Kanti vele kona kuhambe njani njengoba babephiwe i-bail sizwe kuthiwa baphinde bavalelwa ngeviki edlileyo kuhambe njani?
Ye umbuzo nalowo baba siyazibuza labantu abaningi bayasibuza ukuthi kwaye kwenzakala ngapho ukuthi umuntu ekubheyili ibheyili icala lingakapheli njalo engaviolethanga kumbe engayiphambanisanga ibheyili abiselwe enkantolo njengalokhu nje sikhuluma kusukisela ngo-Thursday basekani lasemlondolozi kuyasimangalisa thina ukuthi kanti umthetho waleli lizwe leZimbabwe unjani laba abangu-9 sebebiselwe kani akukhulunywa lutho ngebheyili babiselwa nje le ruling yona leyo ingakayenziwa kodwa akusimangalisi thina ngoba ngo-2014 ngike ngaba kucala elifana nayo lo kuSandilindi lathi senziwa into efana nayo sahanjiswa khona lekani prison ngemva kosasivele sivale lekani prison sanika ibail sese siyiphiwe sebe siyaliqeda icala ngemva komnyaka basivalela lathi kwamalanga athile ekani maximum green so kona lokhu abakwenza ku-MRP 9 akusimangalisi ngoba vele yindlela esesikuhlela ngawo amacala wonke ayenziwa ngabantu bakomthwakazi.
Manje igqwetha lona lithini?
Angilaqiniso ngoba ngicela ukukhuluma naye izolo nakhona ube driver asakhuluma ngabantu but sizakhumbula ukuthi vela sonke eqalayo even no-chief olihlanse yamangwe endiweni bake bamenza into efana nayo laye wayekubheyili futhi i-problem yeZimbabwe yobugande labalaleli ukuthi kule-selective application of law elizweni lasezimbabwe ungakhangela amandebele labantu besishoneni kulo umketha betshare indlela amacala abanjwa ngawo akula mthetho vele ukuthi umuntu okubheyili kumele akavalelwe kwesikhathi aye kuye sevelela ejele